Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
La emoyeni mthwakazi omuhle lamhlanje kungolwesithathu mhlaka 23 kunhlangula 2021 igama nguNtungameli Nkomo. Endabeni zekuseni lamhlanje
lapha eMadibeni South sikhathazeke kakhulu ngokuqhubeka kuswelakala ivaccine le yomkhuhlane imbubhani COVID-19.
Kubhubhe abantu abayisithupha ngeCOVID-19 Zimbabwe izolo. Ukuvulwa kwezikolo obekumele kwenziwe ngeviki ezayo sokudluliselwe phambili ngamaviki amabili ngenxa yokumemetheka kwe-COVID-19.
Ngikusithethisa ukuthi basilethele umuntu oyenza ihlaya ngento yobuhlungu kanje empilweni zethu. Namanje sikapholi amanxeba athi yena into encane angazi la.
Ilunga lekhomishini ebona ngokukhumisana umlotha njalo engowezanu PF umnumzana Obedi Gudu ucunule inengi ngamazwi abanye abathi alulaza umbhuqazwe wegugura wundi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abantu abayisithupha 6 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abedlula amakhulu amahlanu 519 belomkhuhlane lo. Lokho kukhuphule inani lasebefile laya kunkulungwane elamakhulu phose ayisikhombisa 1691. Asebebanjela umkhuhlane bona sebephezulu kwenkulungwane ezingamachumi amane 42,714. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane izolo bedlula inkulungwane ezimbili 2,157. Abahlatshwe esibili bedlula inkulungwane ezintathu 3,369. Asebehlatshwe eyakuqala bonke sebengu 706,158. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokucina bona sebengu 440,220. Kusenjalo uhulumende uthi ilizwe lizathola amajekiseni ayizigidi ezimbili ezilengxenye 2.5 million awohlobo lwe-Sinovac evela kwele-China ekupheleni kwalinyanga. Amanye amajekiseni ayingxenye yesigidi 500,000 azafika elizweni evela njalo kwele-China ngempelasonto. Umphathintambo wezempilakahle umnumzana Constantino Chiwenga wazise izolo ukuthi ingafika limijovo bazaqakathekisa ukuhlaba abantu endaweni eziduzane lemingcele yelizwe ezivalisa iForbes, iChirundu, iKaripa kanye lalapho okuthengiselwa khona igwayi. Ezinye njalo zivalisa eRenkini kobulawayo emkambo wembare eHarare esakuva laseWange. Uchiwenga uthe njalo bazaqakathekisa abasebenza eCotco kanye laseGrain Marketing Board. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele sikhulumeli sebandla leMDC Alliance yeMatebeleland South umnumzana Ntandondlela.
Lapha eMatebeleland South sikhathazeke kakhulu ngokuqhubeka kuswelakala ivaccine le yomkhuhlane imbubhani COVID-19. Sike sathi lamalanga adluleyo senza uphenyo njengebandla kuba sibone kuba mangaki amaklinika ale vaccine kumbe angela vaccine. Into esidanise kakhulu ukuba phose wonke ngithi wonke emsakazi amaklinika ubalisela lapha kugodlwayo emadopo ePlumtree eBeitbridge phose wonke amaklinika iningi lawo avele awala vaccine le COVID-19 amaklinika amalutshwana le vaccine injection yesibili isecond jab ukuthi ukuthi ngama injection alaba asebahlatshwayo abalutshwana asebahlatshwayo injection yokuqala abangahlatshwa yesibili kodwa umuntu ufuna ukuqalisa ukuhlatshwa njengami akula vaccine ekhona so lokhu kuyasihlupa kakhulu njengebandla kuba ihulumende leluhlelo kukhanya ngasalithatha serious osokusinika ingqondo yokuthi sicabanga ukuthi hayi njengoba bona abaphathi mtambo abaphathi bamandla sebayithola le injection bahlatshwa abasela intshukunjwa abasela gquzu kufaka impilo yabantu engozini ekunye ebuhlungu kakhulu
kodwa abantu bayalandela yini iziqondiso ze lockdown njalo azibaphazamisi yini emsebenzini yabo yansuku zonke njengoba iningi liziphandela
yikhona kufanele lockdown yenziwe kodwa uhulumeni akula ndlela ayenzayo ukuba abantu bazame ukuthi bancediseke ngesikhathi lesi beku lockdown abantu lockdown ibanzima ukuthi bayenze ngenxa yokuba badinga ukudla badinga ukuthi baziphilise so ukuziphilisa kuba nzima anxa ngeku lockdown njalo kungela uhulumeni kungela into uhulumeni ancedisa ngayo kuyasidanisa kakhulu silesikhalo njalo kunhlanganiswe lezi ezizimele zodwa engathi ngama NGOs ebezinceda kakhulu uzulu walapha eMadebeni South ezinjabo Orap World Vision oChristian Care abanye kuba bakithi indlala isikhona indlala inkulu phakathi kwesimo lesise lockdown besicela ukuba belulisandla
Umnumzana Ntando Nhlela isikhulumeli seMDC Alliance yeMathebeleland South Ukuvulwa kwezikolo obekumele kwenziwe ngeviki ezayo sokudluliselwe phambili ngamaviki amabili ngenxa yokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Umphathintambo obona ngokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Motswangwa wazise izolo ukuthi uhulumende uzagangelisisa umumo kungedlula isikhathi lesi abesesitsho ukuthi kuyiwa phambili njani. UChris Gande weStudio 7 uxoxele sikhulumeli senhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni iAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe umnumzana Thembela kuye moyo.
Thina njengenhlanganiso sivelewe silayela uhulumende ukuthi akame ukuvula izikolo alungise indaba ye-COVID ngoba ababalisi abakajova izingane azikajova izithembisazi zayo ezokuthi uze ingezelela inani lababalisi ukwenzela ukuthi phecelezi i-teacher tipu ratio yehle ibe kumbalisi labantwana abangamashumi amabili ilungiswe
manje amaviki amabili i-14 days ekhulunyiwe leyi libone ngani iyenela na kumbe lina belikhangelele ukuthi kwengezelelwe amalanga izikolo zivulwe ngemva kwesikhatshana kulaleso esikhulunyiweyo
amaviki amabili sisazibuza ukuthi kambe shuwa ngemva kwamaviki amabili uzabe senelisile yini uhulumende ukuthi alungise zonke lezi zinto esizikhangeleleyo uye okunye usithethusayo kakhulu sikhangele ukuthi nxa sikhangele wona la malanga akhona inani labantu ababanjwayo labantu abasitshiyayo liyalokhu likhuphuka zamobani azabe seyenzile uhulumende imibuzo le esilayo
lithini lina ngendaba yemali siyabona ukubana yindaba ebelikhuluma ngayo kwesikhathi eside manje kathesi selisithini ngayo indaba yona le emali yokubana lingezelelwe ihole
indaba yemali silokhu simela lapho vele sasime khona ungabuyela emuva uzathola ukuthi i-ATUS vele iyaqalisa kudala ukukhuluma ngokuthi uhulumende kabuyisele iholo lababalisi kulelo ababelithola ngo-2018 kusenjalo la manje i-ATUS ithi yona uhulumende nxa lokhu engayilungisanga indaba yemali indaba yokuthi abantwana bazafunda umdlalo nje uhulumende usadlala ngoba nxa ababalisi belokhu bengatholi imali eneleyo akula abangayenelisa ukukwenza empeleni akulasaka elimayo lingafakwanga lutho phakathi ukuze isaka lime laphana ukuthi isaka lamnandi kumele ligqibe libe limile ngokunjalo lathi uhulumende kanikeza ababalisi imali yabo ebayenelayo abantwana bafunde
Umnumzana Tembela kuye moyo ngwenhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe iA2s. Ilunga lekomishini ebona ngokukhumisana umlotha Peace and Reconciliation Commission njalo engowebandla lezanu PF umnumzana Obedi Kutu ucunule abantu abanengi isolo ngamazwi abanye abathi alulaza udaba lombhuqazwe wegugurawundi. Kuluma emhlanganweni wali komishini lentatheli zindaba eHarare ukuthi uthe udaba lwegugurawundi luyingxenye nje encane yendaba ikomishini yakhe elomlando wokuzilungisisa. Ividiyo yakhe ezikhulumela ifakwe inkundla yezimlive ekhasini layo leTwitter lapho abantu abanengi abaveze khona insolo yabo bamtshela zagcwala ugudu ngamazwi angakhulumekiyo emsakazweni kaZulu. Abanengi bathe kuyinhlamba ukuthi ugudu achaze udaba lolu njengodaba oluncane phakathi kwezinye. I-Studio 7 imxhumile ugudu kodwa walile ukukhuluma ngalolu daba esithi iZim Live yinkundla yabantu abalenjongo embi. Ekhuluma emhlanganweni lo ugudu uthe udaba legugurawundi baphezukwalo njalo uthe ikomishini yakhe isithumele amaqula kobulawayo lasemathebelelende ukuyakhulumisana loZulu ngalolu daba. Siphoxele siphathamandla senhlanganiso yeibhetshu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo yena osole kakhulu amazwi kagudu.
Kuhle okwenzakeleyo ngoba sokubonisa obala ukubana kulama-commissioners angathiyananga lokuthiwo ngubaba uMpofu Obedi, okuthiwe nguNick Mangwana, okuthiwo nguGeorge Charamba labanye amalunga ezano. Kulusizi ukuthi abantu okufuze bekhanye be-impartial ama-commissioners benze into elihlazo kanje. Osokudingakala ukuthi abantu bethi siyenzani ngoba into leyo bayilwe la ukuthi fakwe isisekelweni kuningi inhlobo angazenza ukuthi indaba leyi ilungiswe. Khona kuyethusa ukubana i-Standing Rules and Orders Committee yephalamende ithathe umuntu njengo-Obedi Kutu othengela isikhathi esinganani ebekubandla lezano bemenze be ngukhomishina ukubana ithoba amanxeba abantu. Kuyatshengisa ukuthi akulakuzinikela kula seriousness.
Lizadinga yini ukukhulumisana lali khomishini ngalolu daba?
Thina njengenhlangano sizaxoxisana la amanye ama-commissioners la yesibenza ukuthini bathatha njani, kodwa hayi thina umsebenzi wethu awupheleli kakhulu ekuthini ekuxoxisaneni la ama-commissioners. Kuningi esiza kwenza outside them njengenhlanganiso ukuthi udawo lwegugurawundi kalulungiswe lokuthi ama-victims egugurawundi kathole isipesi sokuthi atsho ukuthi afuna ukuthi udawo lwegugurawundi lubanjwe njani. Kuyazila ukuthi umuntu okhululeke onjengo-Obedi Kutu bengimbona eselende bezimhlophe ukuthi ekhompe i-genocide lento zemramba tswina into zamaplazi lento ze-post independence. Angibona ukuthi kuyatshengisa ukuthi ungumuntu ozihloniphayo njalo ohlonipha abantu beZimbabwe njalo umuntu olosizi labantu ababuliweyo bengalacala. Ngibona ngazathi ubaba lo akatshengisi ukuthi ungumuntu ozihloniphayo. Kusebantwini beZimbabwe ukuthi bezibuza ukuthi siyaqhubeka yini sibuswa ngabantu abalobudlo Dlova abangakazi betshengisa i-remorse after kwenza ubudlova babo ngoba andikuzavota. So kuyabe kukuba ukuthi bona bacabanga ukuthini siqhubeke kuleso simo kumbeni sifake abanye abantu abangenza ngcono. Kusebantwini bona la ama-victims e-Gugurawundi ukuthi uma begqoka ikawuso labantu lo muntu ababulalayo kutshoni.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngowenhlanganiso ye-ibhetshu likaZulu. Sixoxe njalo lo seneta webandla le MDC umnumzana Khalipani Phukeni laye othi alihlazwa amazwi kaGutu.
Ubaba uGutu siyambiza ukuthi ngubaba ngoba singabantu kodwa akali deserve lelo bala lokubizwa ukuthi ngubaba. Isilwane lesi ngumuntu onenhliziyo embi. Ngiyathemba ukuthi uhlukunyezwa kwenziwa abantu bakithi ngokuthi wayemncane ukuthi azange wathatha ukuthi abe yipart of laba bantu. Ngiyathemba ukuthi izihlobo zakhe izo zakwenzayo lokhu aka deserve lokuthi abe ngukhomishina ngoba kwakuqala ka understand ukuthi umsebenzi wakhe ngowani, yiphi into eyenzeke eZimbabwe after independence engaba nkulu kwedlula even before independence. Yini ongakulinganisa loku kusikwa omama izisu bezithwele ukuthi bagiga abantwana babo? Angaze mbone umuntu lolu nya onenhliziyo embi njengaye nalo baba. Aso commissioner lo isilwane leso.
Yena uGutu simtshayele ucingo samupha ithuba lokubana achasise amazwi akhe kodwa walile ukukhuluma ngalolu daba. Lanxa kunjalo ukungenzeka yini ukuthi mhlawumbe ubengajonganga ukucunula abantu njalo ubengajonganga ukululaza udaba lwegugurawundi?
Ungambheka ngithi ividiyo le mbheke nje ubone even lokho akuzothiwa ngama-gestures ayakubonisa nje uthi into encane into engelancedo into vele encane yomsebenzi wakho. Akho nto azoyilungisa uGutu, yikusithethisa lokho abakwenzayo, yikusithethisa ukuthi basilethe umuntu oyenza ihlaya ngento yobuhlungu kanje empilweni zethu. Namanje sikapholi amanxeba athi yena into encane angazi la kudlalwa ngathi waye kudlalwa ngabantu kanje. So uyathakatha uGutu, ibuthakatha akho buthakatha obedlula bonoko, uyathakatha amelana ngenxa lokubizwa ukuthiwa isilungu privilege. Azibone ngathi ungcono kulathi, akukho into esiyifunayo kuye. Bangasidlalisela isikhathi angezi lana uGutu, abayeke nxa bengafuni, abayeke akula peace and reconciliation nenzakalayo la.
Umnumzana Khalipani Phukeni ngoseneta webandla le MDCT. Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yeZim Live ithi umlovi weZimbabwe olodumo uTsitsi Dangarembga usephiwe umvuzo wakwele Germany owe Peace Prize of the German Book Trade, wona oza le mali engange $29,700. Lo mvuzo ngokunanza imisebenzi yakhe yokuloba. Inkundla yesayithi yona ithi izakhamizi zenyama endlovu sezisole amapolisa ngokwekela izigebengu zisenza umathanda emphakathini. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Ngiyabingelela ekuseni. Good morning, good morning lonke balaleli Studio 7 kunye nabasakazi. Indaba yecorona lesithwalisa nzima kwelakithi lapha eZimbabwe. Ubikwa ngapha langapha, ugcina ungasazi ukuthi kumele uhlale njani. Kodwa ke ugcina ubone ngani kuyinto engekho, ngoba abayibo abasiphetheyo bakhangela amasayidi anganxanye anganxanye kabakhangela. Thina sikhala ngoba sisemakhaya, asikaze kufike nje umuntu nalo emakliniki ethu lapho uthi sihlale sibe sinesifiso sokuhlaba, kodwa akufutholi isithuba lokuthi sitholele lo muthi sihlabe nathi. Sonya bengikhangela mhlawumbe abantu yibona abasemadorobheni, hayi thina. Sonya cela ukuthi ingathi laba baholi belizwe bangacabanga ukuthi njengoba bedinga amavoti lasemakhaya ngabakwazi ukuthi nokufika isikhathi lathi uthole lo muthi sihlabe. Ngikwesicelayo kakhulu ngani kungayenzakala. Ngibe sengibingelela-ke konke engibazolo kube kukhuthaza nayi-COVID le umkhuhlane omubi kakhulu ezasilimaza masinanzelela. Kodwa unanzeleleki ngoba izikolo zise zigcwala ukudlula ama-church, izikolo zise zigcwala ukudlula izimoda. So usuzibuse ukuthi kambe ngabe yompela umkhuhlane okhona ophilayo na, xa ungawukhona uhulumende kadonsa amasokisi. Ngiyabonga.
Sanibonani mthakazi omuhle. Ngiyabingelela ngithi ninjani lonke abasakazi bethu esibathanda kakhulu. Igama nguSipho, Sipho Njube.
ngala kancane hlobo zami ukhalisa ile into enziwa ngo MDC lapho wayese kufanele ukuthatha igama libe iwanto MDC alliance MDC alliance forward kanti wayibona bengakwazi ukuthi bezivumelela bafuna ukuthatha amavoti abanye bafuna ukuthonta amavoti abanye kusela basetshenziswa izandla abantu basetshenziswa izandla straight ngibona nje ukuthatha le campaign alengakithi why vele besa campaign wabafunani MDC ayilancedo ngoba nanku abantu bakithi bebephuswa amanzi anamasimbi ayinancedo MDC ayinancedo kunini amakhansela zamashona efakwe lapha ningayenzi next kungamakhansela MDC. MDC as is useless. It's a useless party. It's like ZANU. They are the same. Because they are by into a fanai. No me MDC in a part of the Liza. You could do it.
Sibonge ku studio 7 linjani kodwa umhlaba wonke laseMelika siyabonga bakithi sibonga indawo isithwela zona ezimnandi kakhulu ezindawo ukuthi ngazi yasetshenziswa abantu bezithathe bezisebenzisa hayi ngasho kulotshintshe elizwe lakithi ilizwe leliyana hayi akusela lizwe phatha ba hayi ilizwe lalisebolana sokuyigama nje selingani libuswa like ngathi libuswa nge-private way ukudale into yami le hayi ayilizelana bakithi hayi noma singafaka imbono sikhulume sithini avele isoshina ngibe khona sizalewe sikhuluma ukuthi ungakhulunywa uma uyazi uyethatha ula uchayo utotshwe so uyabona ukuthi vele ayikho enye isolution ngokokuthi ukhuluma iqiniso uyalifela iqiniso hayi ukuthi singama-politician bakithi kodwa enye into uyayibona ukuthi hayi ayilizelelana isolution nje enaleyo else abantu imizi yonke emathebelelendi yonke imizi ngalanto bosala nabantwana mpela sekugcwala khona kona omkhulu khona le Arab sefaka izikhalazo zethu khona ngale bebona kungalanto sisala emakhaya abe organizer former transport ematruck behambe kungabantu bephele befa once ngoba ngaphandle kwalokho imizwe yanayo masikhuluma one by one imboni ibamihle kodwa ayisebenzi ayithathwa hayi ngibonga umaphoso okhulumayo
Sanibonani basakazi nabalaleli be-Studio 7 okhulumayo ngugatsheni kunento enginanzelelayo la indaba ye-MDCT lo emasenini nangakho kunabantu ku-MDCT abafisayo ukuthi balwele abantu ukuthi abantu bakhululeke kulowo bugcile kube sokuthi iy'nkokheli zakhona eze-MDCT zijonge noma zifisa ukuphusha eyabo i-agenda manje ngingakubuza nje into enkulu ehlanganiswa ngumonzora lomnangagwa yini ngaso sonke isikhathi lapho kunomnangagwa khona ma enemihlangano thizeni uzoza kuthiwa nomonzora ubekhona uzoza kuthiwa umnangagwa usenza imeeting nomonzora libheke madoda lingazigwazi ngowenu umkhonto ngoba la ngiyabona nje ukuthi egcineni lizakhala umonzora eselifake phakathi kuzana uPF langena lagcwala bese lisithi linegcineni hayi besingaboni bekunje bese ngithi mina umqondisi ngiyambona umqondisi noChamisa lamadoda womabili nje angifuni ukuthi ngisebenzise ubandlululo inhloso yabo ngiyayibona isekufiseni ukuthi abantu ngabe bayakhululeka kodwa ke amadoda labe kufuna ukuthi ngakhulumisana womabili akhulumisane lamadoda ahlale phansi siyazi imthwakazi ifuna okungokwayo kodwa for now akhulumisane lamadoda kuliwe nokuthi kuphume iZANU-PF. iZANU-PF izaphuma kanjani ngokuthi babambisane noma siyokhetha ekhethweni babambisane mabe ngabambisana bakwazi ukukhipha iZANU bangakhipha iZANU sesingakwazi ukuthi lapha omunye nawe sebona ukuthi mina yami inhloso bekuyile indoda benyikuncedisa lapha lambe ngikuncedisa lapha ake simithane sibone ukuthi siya kuphi
labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001-202-465-0318. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Kuyaphambili ukubalwa kwamavoti okhetho lokudinga amalunga edale lephalamende kwele Ethiopia. Ugatsha lwe-United Nations Human Rights Council solwamukele ugwalo olwethesayele Eritrea umlando wokudala amacala esigabeni seTigray kwele-Ethiopia lapho kulempi khona. Singene kudaba lweMelika. Abezempilakahle bathi umkhankaso we-COVID-19 omemetheka ngamandla njalo obulala abantu abanengi owe-Delta variant ulako ukugxila eMelika ngoba abantu bekhanya bengasaphakameli phezulu ukuyahlatshwa ijekiseni yokwenqabela lumkhuhlane. Asebehlatshwe ijekiseni yakuqala okwamanje sebesedlula izigidi ezilikhulu lasikhombisa 177 million, kuthi asebehlatshwe esibili sebengu 149 million. Ngokutsho kwenhlanganiso ye-Centers for Disease Control and Prevention, inkokheli zamazwe atshiyeneyo afana leBhilitane zesabela ukuthi ulakho ukugxila lumkhakha. Sixoxele sizalwane seZimbabwe sihlala kweleBhilitane, umnumzana Tifa Dube.
Kuyadumaza kakhulu babunkomo lokho esikubonayo kuloko kuqhubekela phambili sisizwa ukuthi ama-statistics lokho eqansa etshengisela ukuthi umkhuhlane lo lokho uqhubekela phambili usidla ubhedu endaweni eziningi. I-Delta variant i-variant yafika yaba namandla kakhulu esenze ukuthi kunqatshelwe izinto eziningi njengalokho esikubona lapha kumenyezelwa ngumnumzana uBoris ukuthi abantu kungathi kuzafanele ukuthi abantu bame ngoba sesabelwa ukuthi mhlawumbe abantu bazahamba bayecupha kakhulu iDelta variant le phandle babuyela ngokuningi. Ingakho bezama ukuthi bagweme ukuthi abantu bengabi lokuthi bahambe kakhulu, ikakhulukazi abantu bengakahlatshwa ngobuningi. Basakhangelele ukuthi abantu abahlatshwe ngobuningi ukwenzela ukuthi mhlawumbe ngaleyo ndlela kuzabe lula kakhulu ukuthi abantu bengabi hospitalized, ngoba kakhulu into abayisebelayo ukuthi nxa lokhu ihlasele senzeke abantu sebezagcwala ezibhedlela okuzakwenza ukuthi kugcine kushota njalo ezinye izinto ezisizayo ukuthi abantu balatshwe, okungenza ukuthi kube nobungozi obukhulu kakhulu. Ingakho bezama ukuthi babone ukuthi bayamisa kuqala ukuthi baqale babone ukuthi izinto zonke sezisehlelweni lu-right, noma mhlawumbe i-80% yabantu sihlabile ukwenzela ukuthi abantu bavikeleke.
Ngapha eMelika inani labahlatshwayo kulezi nsuku lehlile. Sibona indawo ezifana labo-Alabama, o-Arkansas, o-Louisiana, o-Mississippi, o-Wyoming labo-Tennessee. Balutshwana kakhulu abantu asebehlatshiwe kulezo ndawo lanxa nje umuthi ukhona. Kona ngapho eBhilitane luhamba njani lolu hlelo?
Baqhubeka behlatshwa abantu lapha kweEngland, ekutshengisela sobala ukuthi abantu sebekubonile ukuthi umkhuhlane lo uyingozi ongakanani, ikakhulukazi njengayena lo weDelta variant isiye yayenza abanye abantu basukumela phezulu. Indawo ezifana labo-Bolton labo-Manchester zindawo esasizibona ingathi kulabantu abadosa yilaba sangathi basadonsa izinyawo. Lezi indawo ezifana labo-Leeds zindawo esasibona abantu ikakhulukazi indawo lezi zilama-Muslim kakhulu lakubo for these indawo ezilabantu ababengathi bayadonsa inyawo. Kodwa ke ngemva kokubona i-variant le-Delta leyo ngendlela abayibona ihlasela ngakhona e-India, sagcina sesibona indwendwe zabantu lokho sesisanda kakhulu, abantu sebevukela khona ukuthi bayehlatshwa. Osekwenze ukuthi isibalo sabantu asebehlatshwe idosi eyodwa ibe laphana ku-64.7% ngabantu asebehlatshwe idosi eyodwa. Kube sekusithi abantu asebehlatshwe baphelela, ngisho abantu asebehlatshwe amajekiseni omabili sebeku-47%, okuyinto isa kakhulu njalo igqugquzela kakhulu ngokhulumende eyenza ukuthi sibe siloko kusavaliwe kanje, ngoba bazama ukuthi mhlawumbe nxa kusiyafika khona uJulayi mhla ka-17 July kube ukuthi mhlawumbe abantu ngobuningi bazabe sebetholile amadosisi abo wonke aphelela.
Umnumzana Tifa Dube, isizalwane seZimbabwe esihlala kweleBhilitane. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Kubhubhe abantu abayisithupha nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Ukuvulwa kwezikolo obekumele kwenziwe ngeviki ezayo sokudluliselwe phambili ngamaviki amabili ngenxa yokumemetheka kwe-COVID-19. Ilunga lekomishini ebona ngokukhomisana umlotha njalo engowezana PF umnumzana Obedi Kutu ucunule abanengi ngamazwi abanye abathi alulaza udaba lombhuqazwe wegugura wundi. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30. Yimi untungameli Nkomo.